mhlambe umuntu ongakuhloniphi kuhlungutshani umuntu ongakweseki ngabona wena dali uyangikhathaza wena dali uyangihlupha wena dali udlala ngami yabona wena dali uyangikhathaza wena dali uyangihlupha wena dali udlala ngami yabona wena dali uyangikhathaza wena dali uyangihlupha wena dali udlala ngami yabona wena dali uyangikhathaza wena dali uyangihlupha wena dali udlala ngami
Uyangizonda yini Bengithi singamathendo limi But there's something about you That makes me wanna live without you Wedani Uyangizonda yini Bengithi singamathendo limi But there's something about you That makes me wanna live without you. Yabona wena dali, uyangikhathaza wena dali, uyangihlupha wena dali, udlala ngami. Yabona wena dali, uyangikhathaza wena dali, uyangihlupha